Umnumzana Blessing Vava isikhulumise enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi uqakathekile ukuthi umkhono wangezansi kwezekwazi le-Afrika uqale ukukhulumisana phezu kwenxaki ezibhekane leZimbabwe. Uthi akula ngenye indlela amazwe angaqhubeka ekhangela iceleni phezu kodaba lweZimbabwe ngoba lawo kuyawasinda ukugcina izizalwane zeZimbabwe ezibalekela ukubhidlika komnotho. Uvava uthi isinqumo esithethwe ilizwe leSouth Africa lokuthi udaba lweZimbabwe kumele lucubungulwe ukuze kutholakale indlela engaphathisa isiqalo esihle esingancedisa ukufuqa injongo yabo njengenhlanganiso.
If you hear South Africa speaking out, remember that
ungezwa eleSouth Africa selikhuluma, khumbula ukuthi eleSouth Africa yilo ilizwe elikhulu kwezokuthenga lokuthengiselana eZimbabwe, njalo lingumaqhuzu kwezomnotho hathi esadayo kuphela kodwa la ku-African Union. Ngakho iSouth Africa ingavula umlomo, abantu bayalalela.
Listen.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center umnumzana Tawanda Chimini uthi sekunzima ukuthi abantu abakuluhlulwa ngezansi kwezikazi le-Afrika abagoqela inhlanganiso ezinjengeSwatic baqhubeke belandula ukuthi akulangxaki eZimbabwe.
What's clear is that
okusegcekeni ukuthi kulobufakazi obungadungwayo obuphuma phakathi kwelizwe leZimbabwe obukhomba ukuthi leZimbabwe liphakathi kwengxaki. Esikhathini esidlulileyo bekunzima ukuthi uthole abantu bevumelana ukuthi ngempela eleZimbabwe lisenkingeni engathandabuzwayo.
Unkosikazi Alice Mokgwe, umqondisi wenhlanganiso yobona amalungelo oluntu kweleBotswana ediswanelo, uthi njengomakhelwane bayayisekela imizamo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Hosting them again this time.
Ukubamukela kungumlando wethu njengenhlanganiso ekuSADC njalo njengomakhelwane kulesitsho ulimi lesiTswana esithi uma indlu kamakhelwane isitsha kutsha leyakho.
Owe Zimbabwe ohlala kule Botswana umnumzana Michael Ndlovu uthi okwenziwa inhlanganiso esifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition kuqakathekile ukuze kuthele umfutha kunkulumo zokuzama ukulungisisa ingxaki esikhona eZimbabwe.
Ele South Africa has set the ball rolling ukuthi kuqalwe inkulumo phezu kodaba lolu okutshengisa ukuvuma ukuthi kulengxaki okumele zilungisiswe. Kuqakathekile ukuthi kudingwe indlela enga-involve ama-political parties kuphela, kodwa kudingwe lembono kuZulu ukuthi kungaqhubekelwa phambili kanjani.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition afike eHabron ngolwesibili ekhangelelwe ukugqiba uhambo lwabo ngolwesine. Inhloso yalolu hambo ikwethelela amazwe angamaningi angezansi kwezikazi le-Afrika bejonge ukulumathisa umlilo ozaqala inkulumo zokudinga indlela zokukhipha iZimbabwe ungxaki ezikiyoko kwamanje. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela abaguqela bebutho kanye lamapholisa, udubo lwenkohlakalo intengo yempahla yakhuphuka mihla ngemihla ezitolo, ukudula kwamafutha ezimota ungatholakali kwemali emabhanga kanye lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.